Ilizwe lisesimeni esingesihle nxa sikhangele ezempila kahle, njalo minyaka yonke lilahlekelwa ngabonge abanengi besiya kwamanye amazwe ukuyadinga amathuba emisebenzi angcono. Minyaka yonke abongi bangena ezibhedlela ezehlukeneyo elizweni ukuyafundela umsebenzi. Kube kubi kakhulu lapho uhulumende ebhalela izibhedlela ukuthi zime ukuthatha abongi ngomnyaka ozayo. Lo ngumbiko ongemukelwanga kuhle ngabasakhulayo asebelesikhathi bekhangelele ukuyafundela lumsebenzi. Omunye wabo unkosazana Nancy Steven, othi seleminyaka emihlanu edinga indawo njalo wabizwa kathathu kodwa eswela.
Kubuhlungu shuwa, iminyaka eyi-5 lokhu ngidinga indawo ye-nursing. Ngibizwa for ama-interview ayi-3 kodwa kungenelisi ukuthi ngingene ku-nursing. Shuwa sibili, njalo sebesithi le-recruitment leyi kabasadinga amanesi. Sizaze sikwanise iminyaka eyi-30 singakatholi indawo. Kodwa silokhu silethemba ukuthi sisebenzele i-government yethu. Kodwa bethi khona iZimbabwe is open for business. Thina abancane siyenzeni pho. Nxa besithi i-youth yiyo ebambe ephethe ilizwe, kungathi thina kuyithi esizaqhubekela le-generation yethu. Kodwa singenelisi ukuthi sisebenze. Hayi, lokhu asikufuni.
Unkosazana Nothabo Nyathi yena uthi abasakhulayo bebekhangelele ukuthi uhulumende omutsha uzabapha amathuba emisebenzi, ngakho ke abasakwazi ukuthi elakusasa limi njani.
Thina njengabasakhulayo lapha eZimbabwe besikhangelele ukuthi khona uhulumende lo omutsha asiphe imisebenzi, kodwa izolo sithe sisizwa ukuthi khona hayi, bathi bona sebezakuma ukuthatha abantu for i-nursing nge-May intake, asakwazi ukuthi manje sizaqhatshwa ngapi. Ngoba khathesi sade sikhangelele ukuthi khona sizafaka ke ama-applications ethu khona lapho, ngoba besokhanya ngani hayi, bebethatha ngendlela abantu bengasabhadali imali lezo ukuthi ungene. Khathesi saselalo ithemba ukuthi sizayenza njani thina lapha ke eZimbabwe njengoba sokumisiwe imisebenzi. Langazi ukuthi uyazama ngapha lokunye kokuthengisa labo futhi bazabe bengavumi bekugijimisa. So asakwazi ukuthi uhulumende lo yena ngokwakhe uvele ucabangani ngathi.
Umnumzana Prince Geza, enye intanga, uthi ukumiswa kokufundela umsebenzi kuphambanisa ikusasa yabontanga njalo kungezelela inani labangaqhatshwanga kwabasakhulayo.
Yeah, ukususpendwa kwe-recruitment leyo kuyaphambanisa kakhulu sibili, ngoba masikhangelele kubontanga labade sebekhangelele ukuthi beqalise i-nursing ngo-2019 ma kuyukuthi sebesuspendiwe kuyabaphambanisa kakhulu, njalo kungezelela inani labontanga abangaqhatshwanga abangela misebenzi. Thina sesikhangelele njalo ukuthi siyehlise njengesizwe inani labantu abangaqhatshwanga kwelabontanga. So lokhu kuvele kuyaphambanisa kakhulu, njalo masikhangelele kubontanga laba abafuna ukuthi benze i-nursing njenge-career abangasaqhatshwanga ngo-2019, kuza kutsho ukuthi umaso kusiya lapho abazathi beqhatshe khona, inani lakhona lizobe selengezekile sebebaningi. Kunjalo kutsho ukuthi ayisibo bonke abazawuthola lo msebenzi. So ngibona kungcono ukuthi ngaba kukhangelisisa sibili, bekukhangelisise behlole ukuthi bangathola yini enye indlela yokuthi bathathe laba ontanga bengene, kodwa belungisa njalo inkathazo ezingabe zingaphakathi kwalokho kuqhatshwa, kodwa laba bengaze bakhitshwa kodwa beqhatshwa kwakathesi besalungisa, ukuze inani labantu abangaqhatshwanga kwelabontanga lingakhweli lisiya phambili.
Abanye njalo bathi lokhu ingaba imizamo yeZANU-PF yokuthi ontanga baqale beyefundiswa ngaleli bandla ehlelweni lwe-National Youth Service. Ngomnyaka kuthathwa kathathu abafuna ukufundela ukonga, njalo leli linani elingakhanya lilincane kodwa liyasiza ukwehlisa isilinganiso salabo abangasebenziyo elizweni. Abanengi balaba yibo abangena ezikhundleni zalabo abachiya umsebenzi, njalo baphathisa kakhulu kwezempila kahle ekuqedeni kwabo ukufunda. Abogatsha lwezempila kahle abazange bephendule imibuzo ebithunyezelwe kubo, kodwa ngencazelo abayifake emsakazweni bathe benzele ukuthi bekhangelisise indlela abaqhatsha ngayo. Ukuqhatshwa kwabongi sekuleminyaka embalwa kwamiswa nguhulumende, njalo lokhu kumiswa kokufundiswa kwabo kulakho ukubangela ukuthi isimo sezempila kahle sehle kakhulu elizweni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.